Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufake isaheke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana uSol Gwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
Yasilela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqithiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala benomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona ezevaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba iCorona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe kuvaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward kuthi uthole nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Nanamhlanje abantu abami kabayi esikolo, lo baba ongakwamade esebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela e-lockdown. So akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufake isaheke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kanye sasebenzi lo mkama sasebenzi abantu abami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi heyi isihluphile ngoba heyi abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziye kuphela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZIPRA bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isicoco seqhawe lesizwe.
Kufanele kube le-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele bechiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike wagijima wenza lokhu lalokhu wasacrifice impilo yakhe ukukhetha kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa ngohulumende akuhambelani labanye abalweli ilizwe like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration
uMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa isichoco sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo uMnumzana Eliphas Mashaba okubandlela ezanu PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi uqakathekile unanza usuku lwe-Heroes Day
sinabanye abantu abayenza izinto ezithiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa ngakho ke lo nyaka upresident kunye dispensation kukomrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko njengoba dokusazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela okuqala waya empini
abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abatshiyeneyo wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosami Malunga umtakamoyi uSidney Malunga owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare ithathelwa ipulazi ngurhulumente labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo abathathu laba bathi bathenga ipulazi enyamandlovu emuntwini omhlophe kodwa uMnumzana Gajamba zithulela omunye wabakhokela amapolisa ensida awe Central Intelligence Organization uMnumzana Dumisani Matsibanyi Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho bathume khona uMnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni uDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapolisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli
ukusuka kuDlamini vele yena akasela mvumo yokudingini la
ngingazovunyelwa ngobani
sivalile la
ngingazovunyelwa ngobani
umthetho babantu owazi
umthetho uwuphi
awazi
wena uthunywe ngubani wena Gumbo indaba le is before the courts. Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata ama
awumazi yeah ubuyela lapha kuthanga
kuthanga
yes don't worry right wena are you a beneficiary uphiwe incwadi la
lami ngomunye wakho
right it's good indaba le is before the courts right and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathi uya what hayanti uthi lingabanye bakhe
asoke
so
ngabanye abafuna ukulima bakhe
so kuthiwe ulime lapha egedeni ulime lapha endlima khona
hayi lapha wena ungathukutheli sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha
so nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina
hayi asoze lingena athi lithise ekhoti because sithi lamuhla nje
right lalela ke ngikutshela wena into okumele ungangena eplazini uzangenza
hayi ungangena kwenkani
yeah vele you have no right to be here
ungangena kwenkani
we are the offer letter yakho
kula mapolisa
hayi no lingazitheleli Gumbo
khayela phela amapolisa
wena nxa uphiwe nga nxa uphiwe iplot hambe plotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
thina lathi esikulandelayo
ukuthi wena ungubani
akwazi ke lapho uthi usungamfaka nga
nxa uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona bakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena ubuya lapha ngaliphi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angike ngiphendule but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana lani ngumuntu omdala
sengicela ukuthi lamlinzisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi
lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosame Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebelezisemathoreni South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuWard 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala, sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu
uhlupho olukhona, kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela lase St Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMakhaza eWard 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani basehlele emva, kodwa kathesi sokukhona ukuzisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushota, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashota, kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni lemakilinika,
kuthiwa kumele siye kumakliniki singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lapho kumakliniki futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube mningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele base babuye belungisile ngoba vele nahamba yokuthi ku-ward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka base babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlale baqede baye kwe-ward bahlale beqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria ongomunye wabathunjwa ngabalichacha eBoko Haram usezihambise emasotsheni lendoda eyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebefikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalichacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lathiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni endizamtshina nalapho abahlala khona. iTaliban lisithi hluphune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Isikhathi sezamasiko
uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu, akuqhubekele phambili sizwe baba Ngwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto sokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani, abanye benza ngokunye abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha, kwathi nxa kufika abelungu lapha kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali uTheophilus Shepstone, wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plani yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafektari. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo zokuyolobola ngale kulowo suke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu loko bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama-damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungahambanga ngendlela ma sokusiba i-damage, sokusiba ifohla umuzi, ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kuningi ngempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiphopha lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wenaokwakusenziwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontuka Menikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba kaAnaniya loSafira. Liyanisa ithola ngathi aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 1 siya ku 6. Singaze-ke siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcina sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso yezikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo, kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligomisa balithekise, bakhulume lezinto ezizi layo kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo, kakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho-ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhliziyweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli azibe sesandleni sakho, zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso, izinto zingalungiswa ngamanga. Baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe basike sathi uyayivika ukuthi Ananiya mhlambo wayezama ukunikela ukuthi abe legama bathi nasi ayindoda Ananiya iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kuSathane nxa kuvele ukuthi umkhokheli mana eqinisweni bangcono abantu bakuzonde ube umnyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lonkulunkulu wakudalayo owesithathu ngulo elihambisana lonke uSathane ngoba uSathane ulako ubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye uSathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kankhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli uSathane angena ahlale enhliziyweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesi sindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu u-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathunyelwa kusasa sinesizwe ezabatsha.
Ngali chona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo Priscilla Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo sikhangela umncintiswano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje esihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo. Priscilla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu eZimbabwe elidlale ngakhona kulomncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kahle ngithendile umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma-disciplines abo. Mina I think ukuthi kwakhona abantu laba they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu i-performance ka-Donata Kadai. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years kususele nekusasa elihle esibili nxa engaphusekele olufaneleyo batshengise esibili some individual prowess ngoba even wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priscy, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho iMinistry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee abathe bahlanganiswa emakhanda kathi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants akulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training ukuze kuthethe u-2024 they will be ready for this tournament. IZimbabwe as a country, the government kayibasupport with enough resources sukusela kathi batrain bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe?
Bafo ngiyabonga ngalowo mbuzo ngibona ngani lapho esilasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport, kodwa nxa kungela usekelo lwamabhizinisi be-sport, hayi qiniswe ukuthi njengelizwe sihlahlala sistruggle. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from sport. Silabantu fikini abalezimali ezimbabwe but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo wethethu izahlala isemuva. Kahle ngunike example ye-South Africa, i-ABSA withdrew i-sponsorship yabo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV uzawontwa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona kwi-sport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try to find public private sector partnership. Ziyafuneka even in sport ukuze i-sport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngokwe-government iqinise ukuthi mhlawumbe ingangabi le mali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Brisky, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBrisky Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olebalulisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thokoza omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenze imidlalo. Igcutshela mhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan. Lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izichopho zegolide, isiliva le-bronze. Umdlali we-golf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye noThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lawamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izixoxo eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokazi le-Africa ele-Kenya lithole izixoxo eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngele-Zimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sixoxe noFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best records abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter othiwa ugcine ifaka enye esingathi nesinga-record entsha ekubhukutsheni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba unyaka owodwa usuthe wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kutho ukuthi hhayi i-holiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa kuthi kumele sithole nje imendulo eziqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga lezayo kaSeptember silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term nemisizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yakukhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sixoxe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isiqhitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lester ngo-Kit Dube.